Soko izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 20 Mpandula 2023 ngu President Jeremiah.
Lo Thabo Kancube. Endabeni zethu namhlanje.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle.
Amazwi ekamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa awukuthi amazwe afakele eZimbabwe izijeso afakele eZimbabwe izijeso zomnotho kumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele Highlanders selicelwe umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ayeqeqesha iqembu lesizwe elama Warriors okwesikhatshana.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umumo awumanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokusilela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni. Lokhu kutsho namhlanje emhlanganweni womanyano wamazwe omhlaba o-United Nations wokuhlaziya imikhuhlane esabalala lokuthelelwana masinya ofana lowe-COVID-19 njalo uthe eZimbabwe lilongele ukumelana lemikhuhlane eyingozi elakho ukuqhamuka. Kubika uNtungamile Nkomo weStudio 7.
Umnangagwa wethule amazwi la ekhuluma emhlanganweni we-Pandemic Prevention, Preparedness and Response wona obukhangela amanyathelo angathathwa ngabakhokheli bamazwe omhlaba ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana lobhubhane lwe-COVID-19. Uthe uhulumende wakhe uqinise ezempilakahle eZimbabwe kulandela umkhuhlane lo, kanti futhi uthi ilizwe lakhe lisendleleni yokugcwalisa izimiso zokunqoba umkhuhlane we-HIV and AIDS.
Following the COVID-19 pandemic, Zimbabwe has made strides to build back stronger and more resilient healthcare systems that are able to identify and contain public health emergencies. We have also promoted the local manufacturing of health-related commodities and consumables. A major development in Zimbabwe was the establishment of our own local oxygen gas manufacturing plant.
Umnangagwa ukhuthaze abaholi bamazwe omhlaba ukuthi basebenze ndawonye ukuze kwenqatshelwe imikhuhlane efana le-COVID-19.
I urge us to make bold decisions that respond to present realities, including the development of the pandemic treaty, drawing lessons learned during the pandemic's phase so far. As Zimbabwe, my government has deliberately continued to increase budgetary allocations to health service delivery.
Abebandla eliphikisayo ele-TRIPC bathi uMnangagwa kakhuluma iqiniso ngokuthi ezempilakahle eZimbabwe ziqinile ngoba nanku ezibhedlela akula mithi yokwelapha izigulane kanti le mitshina yokusebenzisa layo ayikho. Umnumzana Tim Moringai ngowe-TRIPC eMelika.
Zimbabwe kathesi is in a state of desperation or ukuthi in a crisis ngendaba yesibhedlela when we were one of the most advanced countries in Zimbabwe in terms of doctors, staffing nurses, lay general healthcare.
amazwi kaMuringai agcizelelwe ngolwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena okhokhela inhlanganiso ye-ibhejuli kaZulu.
Uma kungathiwa kulo mkhuhlane obekhona abantu bayaphela. Uthe ilizwe leli liyanqoba i-HIV, angikholi ukuthi i-HIV singayinqoba, especially poverty, ngoba i-poverty ingaqansa okutshengisa ukuthi abantu abazaphila ngokudayisa umzimba bazaba baningi.
Kodwa ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule uthi amqodwa amazwi kaMnangagwa.
Kuqondile khona ukuthi umongameli akubeke ngaleyo ndlela. Ngoba nanzelela ukuthi thina njengelizwe leZimbabwe liyananzelela ukuthi umumo wethu we-economy wethu awumanga kuhle. Kodwa kule imizamo ikhona emihle kakhulu ukuthi ibalule uhulumende abalule indaba zempilakahle. Kodwa ke siyasilela yebo lapha nalaphayana.
UMnangagwa uza kwethula umbiko wakhe omqoka emhlanganweni omkhulu we-United Nations General Assembly phambi kwabaholi bamazwe omhlaba kusasa, lapho akhangelelwe ukukhuthaza iMelika ukuthi yesule izijeziso eyamethesa zona labanye bakhe kuZANU-PF ngoba esithi zilimaza uZulu makhaza. Umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa wethule inkuthazo efanayo izolo. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungameli Nkomo.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wele South Africa emhlanganweni enkokheli yamazwe omhlaba owe-United Nations General Assembly awukuthi amazwe afakelayele eZimbabwe izijeziso zomnotho kumele azikhiphe asezondise uZulu weZimbabwe. Abaningi bathi bafuna ancedise ukubayele eZimbabwe liqhube ukhetho olukhululekileyo ukuze izijeziso lezi zesule. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ekhuluma kulumhlangano, uRamaphosa uthe izijeziso lezi kumele zesulwe ngoba ziyimigoqo yentuthuko yakwele Zimbabwe.
The sanctions that are also being applied against South Africa's neighbor, Zimbabwe, should also be lifted as they are imposing untold suffering on ordinary Zimbabweans, but also have a collateral negative impact on neighboring countries as well, such as my own country, South Africa.
Izijeziso ezafakelwa umakhelwane wethu weSouth Africa, iZimbabwe, kumele zikhitshwe ngoba zizwisa ubuhlungu kuZulu weZimbabwe njalo ziphazamisa umakhelwane beZimbabwe abagoqela elami ilizwe eleSouth Africa.
Umkhokheli wakwele Namibia, umnumzana Hague Gabo, naye wethule amazwi afana lakaRamaphosa emhlanganweni lo namuhla. Kodwa uZulu weZimbabwe, amabandla ezombusazwe aphikisayo lengcitshi ezichubukela ezombusazwe lezenotho bayamsola kakhulu uRamaphosa. Bathi okwenza leZimbabwe lingathuthuki yikungaqhutshwa kokhetho olukhululekileyo abathi kumele uRamaphosa lenkokheli yeSouthern African Development Committee, SADC, bangenele ukuze kulungisiswe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Njabulo Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabahleli bezindaba eZimbabwe National Editors Forum, ZINEF.
Umongameli weSouth Africa uRamaphosa balahleka lapha ngoba abantu bayakutsho njalo bakuphinda ukuthi ama-sanctions akhona eZimbabwe afakwa ibandla elibusayo. Ungakhangela ukuthi ngemuva okhetho lolu olungani luyahlupha. Olushubhayo abantu sebeqalisa ukutshaywa uhlukuluzwa
lokhu kusekelwe ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, othi uRamaphosa akumelanga atshaye inja ifihla umphini ngokwenzakala kwele Zimbabwe.
Akulanto efuneka eZimbabwe ngaphandle kokhetho olutsha olukhokhelwa inhlanganiso ye-SADC, lolo oluza kwenza ukuthi khona i-environment ezaningisithiwa i-environment eyenzelwa lolu khetho ibe ikhululekile njalo isemgceke ukuze abantu bethu bakhethe umkhokheli abamfunayo ngentando yabo bengahlukuluzwanga zingethuselwanga lokho ukuthi leyo belo ngasilokhetho akula khetho lokuthi abantu abakwanise ukukhetha abantu kufuze bakwanise ukukhetha ngalokho amazwi kaRamaphosa alahlekile.
Umnumzana Tshenisani Ntungagwa ingcweti kwezombusazwe ezimeleyo uthi kunengi okuphambanisekayo kwele Zimbabwe okumele kulungiswe kuqala okwedlula udaba lwezijeziso zenotho.
Ukubona kwami lokhu kungasebenza ngezinye indlela. Ma uRamaphosa ekhuluma ngama-sanctions kutho ukuthi silelungelo njengamaZimbabweans ukuyocatsha eGoli. Sidinga ongasiphilisi.
Kodwa umqondisi wohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana namanye amazwe womhlaba kugatsha lukahulumende, umnumzana Richard Mahomva uthi amazwi kaRamaphosa ayathokozisa ngoba atshengisa ukuba usekela ele Zimbabwe.
Amazwi kaPresident Ramaphosa akhomba izinga losekelo oluphiwa yiSouth Africa kuzwekazi leZimbabwe ekulwiseni ama-sanctions. Njalo ma esenza njalo ukhomba obala ukuthi yena uhulumende ugxile kuzifiso zabantu baseZimbabwe, njalo ukuthi uhulumende wakhe ulembono encintisana labo ababeka ama-sanctions okungekho emthethweni.
Lokhu kusekelwe unkosikazi Sali Ngoni owenhlanganiso ye Broad Alliance Against Sanctions.
Siyathaba kakhulu ngokukhuluma okwenziwa uPresident Ramaphosa eUnga ukuthi izigeziso zenotho ezafakelwe iZimbabwe kumele zikhitshwe ngenxa yokuthi yithi thina iziza la zeZimbabwe esesisafe ama-consequences ezijeziso lezi.
Ukhetho olwenziwe kwele Zimbabwe ngenyanga edlileyo lokhu lusolwa ngabaningi abagoqela inhlanganiso ye-European Union, SADC, African Union lezinye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Uthi akaboni okwaphanyaniswa yikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission, IZEC, ngoba isebenze ilandela imithetho yelizwe okungabe kungaphathanga kuhle abenhlanganiso yamazwe awe-Europe eye-European Union. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu kuza ngemva kwenyathelo elithethwe ngabe-EU abazise ukuthi sebemisa usizo obekumele luphiwe kwabe-ZEC olokuphathisa umsebenzi wokuqhuba inhlelo eziphathelane lokhetho. Embikweni wabo abe-EU bathi bathethelesi sinqumo ngenxa yendlela i-ZEC eyaqhuba ngayo ukhetho ngoncobakazi. Kodwa umqondisi obona ngezokukhulumisana laba kwamanye amazwe kugatsha lokwethulwa kwembiko, umnumzana Richard Mahomva, uthi i-ZEC isebenze ilandela imithetho yelizwe njalo uhulumende akaboni lapho eyaphosisa khona.
Kuqhubeka kufeza obala ukuthi bebele ndlela abakade befuna ukuthi ukhetho luphume ngayo kodwa kuphumanga ngaleyo ndlela. Kodwa esikubonayo njalo ngalokhu kutshengisela ukuthi i-ZEC iyenelise ukuthi ikhombe ukuthi iyinhlanganiso elokusebenza ilandela i-constitution yelizwe lethu, okuthi imali evela phandle akuyenzi ukuthi itshintshe izinqumo zayo.
Umnumzana Farai Marapira osaphethe isikhundla sokuba ngumqondisi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leZANU-PF uthi kalitsho lutho kibo inyathelo labe-EU.
ZEC is a constitutionally mandated entity and as a result of that it receives funding from government. We have never relied on the EU for the funding of ZEC. So essentially the rescission of their funding is a non-event and not newsworthy and nothing to write home about. We are simply not concerned at all.
Asikaze sithembele ku-EU ukutholisa i-ZEC imali. Ngakho-ke empeleni ukwehla kwezimali zabo akuyona indaba yalutho, njalo okungabhalwa ngayo akukho okungalotshwa ngakho kiyo ngasila ndaba lakho lakancane.
Kodwa isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change, umnumzana Promise Mkhwananzi, uthi bayalincoma njalo bavumelana lenyathelo elithethwe ngabe-EU.
Siyamangala akuthwala ukuthi bebevele befake imali ku-ZEC ngoba i-ZEC ayikho ready, ayila ama-institutions ukuthi imali le izasebenza kuhle ngendlela emele isebenze ngayo, njengobufakazi obukhona esabubonayo ngesikhathi sokhetho izeki ehluleka ukwenza umsebenzi wayo totally okubangela ukuthi iEU ikhiphe imali yabantu bebancedisa ngayo ngoba imali injongo yemali bengiyokuthi izeki incediswe ukwenza ukhetho oluqondileyo oluzakhipha umkhokheli oqondileyo ofunwa nguZulu weZimbabwe kodwa hayi ke lokho akwenzakalanga.
Umnumzana Efi Dlela Ncube oyenhlanganiso ebona ngezamalungelo abathengi eNational Consumer Rights Association uthi ukuxabana labe EU ngalesi sikhathi akusoze kusize eZimbabwe.
Amazwe lamazwekazi le zindawo ezihlanganisa amazwe ezinjengabo EU ziyanceda kakhulu ukuthini ilizwe lakithi livuse umnotho walo ngokuba siphakathi kobunzima obukhulu. Okukhulunywa yi-EU yikuthi ukhetho aluzange lwahambisana le-constitution lemithetho yeZimbabwe belungakhululekanga ngokunjalo ngeke baqhubeke bencedisa izekhi khona isimo sime ngaleyo ndlela. Okudingakalayo ukuthi kulungiswe khona lokho i-EU ekukhulumayo ngokuba phela kayikhulumi ngemithetho ye-EU ikhuluma ngemithetho yeZimbabwe kodwa ke lokho kweZimbabwe kuthinta ilandaba loncedo lwe-EU kuza kwenza ukuthi singene esizini olukhulu kakhulu kulalokho esikukho namhlanje.
Kodwa umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yezekhi le ukomishina Rodney Simukai Kiwa uthi inhlanganiso yakhe kungesebenza izimele njalo uhulumende ubatholisa konke abakudingayo ngesikhathi.
Abe EU nxa kuyikuthi khona abasafuni ngokwabo imali ngeyabo singathini thina ngokwabo lokhu kodwa thina siyakwazi ukuthi khona akula lutho ngisho olulodwa ezahlele ukukwenza ngenxa yokuthi kuthiwa abe EU sebethe thina abambantu sonke akusewethusi thina lokhu uhulumende uyasinika konke esikufunayo.
Abezeki bagcizelele elikahulumende elithi lilungelo le-EU ukuthatha lelo nyathelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Kwenzivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ugatsha lwezomvikela e-Azerbaijan lubika ukuthi selube lesivumelwano sokumisa impi lamabutho e-Armenia esigabeni esihlala abantu bohlobo lwesi-Armenia abaningi iNagorno-Karabakh. Indodana yowayengumongameli weGabon umnumzana Ali Bongo Ondimba osanda kugengulwa labangane bakhe abane sebebotshiwe besethiswa umlando wokuvukela ilizwe lobugwelegwele. Impumela yophenyo olukhutshwe ngolwesibili iveza ukuthi ukuguquka womumo womkhathi kwengeza amandla ezulu lesikhukhula elitshaye iLibya ngeviki edlulileyo ngesilinganiso songamathumi amahlanu ekhulwini okubangele ukufa kwenkulungwane zabantu.
Esigabeni sabajabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe, namhlanje uGibbs Dube uxoxa lomnumzana Austin Sibanda owakhulela emzini wempophoma kobulawayo kodwa ke okwamanje osehlala esigabeni seMaryland khonapha eMelika okunhlanganiso yeStraight Outta Mpophoma.
Ibizo lakho namsho bekhuluma ngokwalo ukuthi ngelane ngabantu abakhulela eMpophoma sihlangane sonke sathi simuntu sinenzela sinceda abantu abakhaya abaseMpophoma.
Libanceda ngani abantu eMpophoma?
Sesile minyaka emibili siqale sikhangela lapho esikhulele khona eMandebele emaflatini lapha yintonkazana osengumzukulu ose-New York kuthiwa nguKaren Ngomamsekiwa. Ngengiqale layo siqale ngabazali esilabo ade wabangani babobaba labomama bethu bengu-17 sibanika ama-food hampers but sicine sisenza sisi-expanda lapho sesibona impophoma inkulu sinceda ogogo sibanikani ama-hampers ukudla ngoba abanye bakhona basele abantwana abaphilayo. They all get ama handouts from people. So senzeni sizo sibone ngapha sisebenza kumani othilako okuncanyana senza sithumela ekhaya sibathengela ama hampa sibanini.
Yeah, ama hampa lawo abelani khona.
Yabo kulempupu ithukela vele akulanto eziningi sidinga into esokwazi ukuthi ukudla kwabantu abekhaya impupu ithukela isinkwa lamafutha yikho siqale ngakho kodwa sigcine sesibona ukuthi no asikukwanisi thina sisodwa sibabili sasisenza okuyi-WhatsApp group lokho sokuthi Straight Out of Mpophoma sahlabe zila abantu bonke sathi sifuna uncedo bonke abantu ade bebuye oledola olano olokudla sihlanganisa sibanika nje abazali bethu.
Luqhuba njani uhlelo lwenu?
Lukhula kakuhle into esesenzile leyo kathi sesifike ukuthi sincede labantwana besikole sila for ama primary schools asempophuma lapha ilukhanyiso mpumelelo legampu nenkulumane. Qale sibona ukuthi abantwana senzeni sibanika ama sanitary pads abantwana abangamankazana ngokuba kwazi ukuthi no ekhaya abazali abaningi badubeke ukuthi bacabanga indaba ukuthi bathengele abantwana ama sanitary pads abala badinga ukudla kwabantwana. Futhi nasenzeni sigcine sidinga ama donations sathenga ama sanitary pads. UKaren uyade spearheader that issue yama sanitary pads njengomuntu oyinkazana badistribute ama sanitary pads ebantwaneni bonke. So kathesi sile tournament ebuya mhla ka 9 October esifuna ukuthi sifocus abantwana abangabafana senze ukuthi tournament sikhume labo ngendaba zama drugs ukuthi no they should stay away from drugs.
Kuyini okwenza ukuthi likwenze khonoko?
Well, sibona ukuthi ekhaya indaba yama-drugs into esihlupha sibili. I-crime rate siningi, umsebenzi akula, abantwana into abayenzayo bangaqeda isikole yikunatha lokudakwa, basacabanga into eziningi. Thina sikhule empophuma lapha kulabo Nyathi Youth Club, senza ama-different sports, i-swimming ivuliwe konke. Soze sibone thina ukuthi abantwana basela zonke lezi zinto. Into asebeyenza yikudakwa kuphela siyezwa. Lama-teacher nje ekhuluma sibe ukuthi abantwana asebedakwa, uyangena ebhawa lapha uhlala nomntwana omncane. So thina njengabazali, sesibona ukuthi sokukithi sino ukuthi senzeni sibona abantu abakhuleka kahle sikhume lapho. So sibona ukuthi ibhora sibili into ehlanganisa abantu. So singenza ukuyi-tournament sila bantu abonke abesikole lapha sikhume labo. Sizabe sibe drug enforcement amapolisa ayakhuluma labo ingxenye kunganceda ukuthi bekele ukwenza izinto zama-drugs.
Nxa umuntu efisa ukuthi axhumane lani ancedise kumele adinge bani?
Well, sile WhatsApp group ekhona try straight out on Mpopoma, sile Facebook page zizalika ilink yakhona and also sile abantu abakhona abasekhaya silingwe ngoma Masunda inamba zakhe ndazo wakwansi te abamba ye 077-281-2348 sile Highlanders warfare manager uvezi gama lodlo yasincedisa usekhaya inamba zakhe is 077-275-5827 ube lo Lindiwe Ndlovu la usekhaya inamba zakhe ngu 077-631-0615 uLindiwe lo Lee baforme i-Burial Society so ngoba ngenye indubeko esibone ekhaya ukuthi abantu abaningi bayabhubha lapha avala ama-funeral police land. So sesiqale le-Burial Society zwe ukuthi sincedise abantu abasekhaya. Imali yakhona indutshwana sibile ekhitshwayo but kuyanceda sibile empophuma lapha okuyi-Burial Society lokhwa. So inamba zabo yizo lezo nabantu befuna ukubakwazi ngokuthi senzani bakwanise babathinte inambeni zonezo enginikezwa.
Lo ke umnumzana Osini Sibanda odabuka eZimbabwe osehlala khona lapha eMelika. Limuze ixoxa lapho loGibbs Dube weStudio 7 esesigabeni seMaryland khonapha eMelika.
Ngokuqhamuke ingxabangxoza izolo kusihlwa ekhansilini yeVictoria Falls lapho izakhamizi labanye abasekeli bebandla leTCCC abatshengisele khona bekhonona ngokubekwa kukameya abathi ukhethwe inkokheli yaleli bandla ikanti bona befuna oyinzalo yalapho. iTCCC ithole izihlalo zekhansili ezilitshumi lanye 11 phakathi kwezilitshumi lane 14 zaleli dolobho. UNokuthaba Dlamini usipha lolu daba ngokugcweleyo eseVictoria Falls.
Ngela lo uze ngemva kombiko kasodolobho umnumzana Ronnie Dube obethulele lenkundla ukuba ukhetho luzaqhutshwa njani ngokusemthethweni. Engakaginyi lombiko ngokupheleleyo umane wavinjwa ngelinye lamalunga leVictoria Falls Combined Residents Association VFACORA umnumzana Trimondolo omgame ngelokuthi ukhetho kalusoze luqhubekele phambili ngesizathu sokuba ibandla leli belithume umsekeli kasodolobho wakobulawayo umnumzana Donaldson Mabutho ukuzokwethula umbiko ukuthi amakhansela wonke ebandla leli avotele umnumzana Ephias Mambume esikhundleni lesi. Imane yamemetheka lapho indaba qede kwashaya amatafula kwaphoselwana amazwi kuhlatshelwa njalo ingoma zokumisa lolu khetho kwaze kwasukuma uDube kanye lezisebenzi zekhansili le amakhansela baxoxa okungokwabo bafulathela. Umsakazo lo uxoxisane lomnumzana Joe Mafu obengomunye walaba uchasisa isizathu sokutshengisela kwakhe.
sifuna abantu abahloniphayo, sifuna umuntu oyinzalo yalapha ozakwazi amasiko lapha. So bekanti uMeya abe umuntu oyinzalo yalapha, asidingi umuntu oyiforeign. Babuyile ngoba akakabazi lutho, abasoze bahlonipha abantu abethu, bazaqhasha abantu. Esifuna effect ukuthi engabe engumforeign uzaxosha abantu abalocal ezimeya ikansil, asikufuni kokuyani.
Unkosikazi Judith Nyoni laye wethula esakhe isizathu.
Ufuna Meya unoziva abantu, chizwarwa chayo munhu unokhethwa navanhu. Kutati mangwana kana tabone problem pana iyi tokwanisa kunda kunorevereka naye kuti pataka kuviga atoveri izvozvo takakuvigira yose.
Umgcini sihlalo weVifa Khora umnumzana Kelvin Moyo laye uchasisa kabanzi ngotshengiselo lolu.
Bathi ngokuzwa ekukhulumeni izakhamizi zona ziyakutshela ukuthi hayi umuntu okade okhethiweyo yiphathi ngonje, bathi thina besifuna umuntu othile. So yikho ukugcine kwenza safika esigabeni sokuthi ama-resident ahle efika azwisisa athi asivumelani lento leyo esiyizwileyo elithi nalifuna ukukhetha ubukhokheli esingavumelani la.
Loba kunjalo uMoyo ukhala ngokuthi imisebenzi kukhansili le izaphazamiseka.
Njalo enye into engayisho ukuthi siyaloyisa kakhulu ukuthi iphathi ngani iyalalelisisa ukuthi izwe ukuthi okufunwa ngabantu yini, benze what we can call negotiate for a compromise.
Umnumzana yeBethi Ncube ongumgcini sihlalo wenhlanganiso ezimeleyo iWange Residents Association layo uqina ngelokufuna inzalo yalapha.
Vele lo president yasho ukuthi kona ilizwe lakhiwa ngabanikazi, kanti manje ungafakelwa umuntu wokuza lizabusa njani, lizala kanjani ilizwe langkhona selisiya buza. Kuyafana nokuthi umkhwenyana angafika ngekhaya angene esibayeni abambe inkomo athi le yiyeza kulawa.
UDube uthi kulusizi okwenzeke izolo.
Mhlawumbe bathathela kwamanye amadorobho lapho ama candidates abe impost khona. So labo yikho behlele bezilungiselele. So bezahlala phansi le management and also consulting ministry of local government ukuthi sinike directive ukuthi senze njani njengoba nxaso kunje.
Imizamo yokuxoxisana nabebandla le TCC ngalesi sehlakalo yehlule loba kade belapha ngoba beveza ukuba kabakabise emandleni okuphawula imibono yabo. Ukutshengisela lokhu kumiswe ukungenela kwamapholisa. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls nginguNokuthaba Dlamini.
Kwezemidlalo, ikomishini ekhokhela umdlalo wenguqu elizweni eye-Normalization Committee isilobele iqembu lenguqu ele-Highlanders. Icela umqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuze ake aphathe iqembu lesizwe elama Warriors. Kodwa okwesikhatshana. Kodwa ke njengoba isikhathi sethu sesingasavumeli ukuba nasiqhubekele phambili, sizalinika lolu daba sasa ekuseni 5:56. Silunikwa nguJoseph Njanje.
Live Talk kuhlelo Diaspora Forum sikhangela labadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, sixoxa ngokubhekane labahlala kwele South Africa.
Singakalo gqibe uhlelo lethu lanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi umuma wamanga kuhle ezibhedlela zeZimbabwe ngenxa yokuselela kwemithi, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyawuthuthukisa umsebenzi wezempilakahle elizweni.
Amazwi kamongameli Cyril Ramaphosa wale South Africa ukuthi amazwe afakela eleZimbabwe izijeziso zomnotho okumele azikhiphe asezondise iningi labantu beZimbabwe.
Iqembu lenguqu ele-Highlanders selicelwe umqeqeqeshi walo uBaltimore Brito ukuthi ake ayeqeqetsha iqembu lesizwe elama-Warriors okwesikhatshana.
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah
loTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.